Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uMende osebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Buche bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo. Abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Gold kobulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, i-pandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempilakahle zithi ohulumende bamazwe omhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempilakahle, njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe ubethe iCOVID-19, soludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba ipandemic. Amazwe amaningi aqalise ukuvala imingcele, amafekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown, okwahle kwadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubulunga ezempilakahle lenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kolumkhuhlane kuveze amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye labalemali baye kwelatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi iCOVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakuba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe leZimbabwe lalungisile uqinileyo ulaka lomkhuhlane laluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukusikhathazayo ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane engaso
COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenze kwabasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga labaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende, ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachaya i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo le.
Ezinye incishi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni leSinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enginjalo umphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana Constantine Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine satshelwa ukuba iyasebenza, siyakwazi. Ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine jab.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhlaka 20 Mbimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZururu Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka 23 Mbimbitho. Incwadi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani kwaphambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekulabantu asebehlole bafunyana bele COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamashumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Incwadi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana nendubo ezifana nalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa namanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina udala ukufunda, sicina ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi sivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambelele phambili silokhu sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kuqiniso seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi lebesebe ku-risk ngenxa yama-cases ade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa ubuhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi isikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani isikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo esikolo?
Eqiniso ukuthi isikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders ukuze isikolo sivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge-Plumtree laseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lukubona njani lokho?
Uhulumende izikolo zize zivulwe, lijana wasithembisa ukuthi konke sokukhona konke soku right ama mask le PPE eyani ukuthi abesikolo zivule but zavulwa isikolo from there was a lot of chaos zingaphi izinto zakhona thina we are on the ground thina njengabafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu singathi khona ama universities sebekhweze ama fees njalo udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees now kuthiwa sibhadale futhi ama fees
ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi ezikolo ezijeneyo ama smartphone ngemichina ejeneyo ukuze beyenelise ukuqhuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le lockdown yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo
ukwenziwe nguhulumende ekupheni abafundi esithi khona ama smartphones into encomekayo kakhulu njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access e-learning kodwa into ebuhlungu ukuthi ama smartphones lawa kaphunga usebenza kungela idatha idatha yiyo eyenza ukuthi ama students enelise ukuthi benze i-e-learning sikhuluma nje idatha isikhwelile it's beyond ama students reach singacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama network operators kube nedatha labafundi sike sabona amanye ama college ama universities benegotiator for a lower prices of data kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela sicelele njengabafundi ukuthi sikwanise ukuthola ama data achiphileyo kulezi ndawo lapho esihlala abafundi khona lapho ngela network khona obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba e-learning so kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo
lo ngumnumzana Jingani Shoko ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinasu ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andubana bayemiswa edale likamanji eTradegold kobulawayo lamhlanje kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokuchaywa amapholisa entabazinduna uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwale elikamanje eTradegold Building bavalelwa ejele leGrey Prison bazaphendwa edale mhlaka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedale likamanje eTradegold Building igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Priest Butche Dube uchaza impumela yedale.
Besilezibotshwa ezingu-9 betheswa icala by public violence. So singenile ke court is appear, I think provincial magistrate Mr. Sangster mshuchisi beku Terry Chakabuda. So ayisiqhubile ngenxa ukuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni sicelile ke kumanje ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe. Ngemva kwalokho ke sesizabuyela ecourt futhi ngeTuesday next week sesisiyawenza ama bail application.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSpengile Banda, uThino Sinkomo, uMongameli Mlotsha, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosilathi Ncube babotshwe izolo ukuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotsha, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusenjalo uMongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela kwaphela ukudingwa kwakhe ngamapolisa lamasosha ahlomile ecalwa ngokuchaya amapolisa entabeni yentaba zinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uPrince Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapolisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Cwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina lo Cwaba sitholakale sitshaya amapolisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona. Okunjanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe siphethwe ngabantu abalamanga kangaka, abantu bomthetho, ngoba yimi enga-adressa amapolisa ngisithi abangabi selectively nxa bephethe umthetho, ngoba sisitsho ukuthi u-Ambrose nguye isigangi ohlukumeza uDevs. Bakuzwisisa babuyela, kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapolisa la uFloyd.
Ilunga lebandla leZANU-PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into eyenziwe ngabalandeli be-MRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Ye bengabe bebele nto yabo kade begijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho. Kodwa ke usuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba ke sebesiya yenza umsindo e-police station. Akusikho, akukho emthethweni, njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa, ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasosha lamapolisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abachaywa ngamapolisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni lapho okwalimala abanengi, njalo kwabhubha umnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu efakwe ngupresident Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube ngumnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumalunga amaningi atshiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe. Bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalo mnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalo mhlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima. Yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sesiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalangeni amalutshwane adlulileyo kuphume umbiko ovela kuFreedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyelabuyele emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezizalwa zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokophulwa kwelungelo loluntu elizweni. Kulayitok lamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lwe-COVID-19. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthi abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akutshoyo kuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu fazebe bophe ziqine, uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba umnumzana Chirodza
uzananzelela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela ma-by-election kwakathesi. Abantu bayathotha ephalamende, bathotha emakhanselini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeni ngukhuphe bangene kukhansel umbeni kuphalamende, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emelele ibandla likamnumzana uChamisa. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela silabazali abahamba empini yenkululeko, khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu beZimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende kuzama ukuthi epanike ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba Mnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwangali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha ziqine njengoba ukhetho soluleminyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe?
Umsebenzi dictatorship awusiyo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu abancane. Ikusasa isigebengu sibusabantu abathatha umbuso ngodlalela. So akulandlela yokuthi uthi kwabona baza kunika umbuso. So laba bantu yena ukudingelela ayisikho kwezimfundo ngengokwekatana. Ukuthi activity zakhe activity i-arrange ekulumisane naye wonke umuntu ukuthi singancedisana njani ukuze sibone ukuthi siyenza njani njengelizwe. Kodwa engahlala ethule ethule isikhathi eside ukanje nzima ngoba abantu bafuna besiba ne-individual sekunikeza njengendlela abanika yena abalunikeza ngo-2018 baqakathekile ukuthi bengabonikisenza njengalo jaka odephikisanaee ujaka lona utshengisile ukudifya nokuresista so laye leyo kukanyelelwe ukuthi engamncengi lobaba kodwa befuqane abantu laba bazamnikeza usekeni kodwa ngahlala ebelosithi god is in it unkulunkulu uncedisa abazincedisayo. So kuqakathekile ukuthi esukume ekhulume labantu njengoba onkomo bakhuluma labantu bezimbabwe bonke bakubona kufanele ukuthi besukume befuqa ibholo laye kuqakathekile ukuthi ekhulume inimena that eza inspire abantu besukume bezikhulume. Kodwa ngahlala ebhale sithi god is in it bona ngazathi kuzabanzima.
Ye mnumzana Chiroza, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuzamele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama-electoral reforms. Asisoze sibone na kufanana futhi sisikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi se-assign.
Ngakhuluma ngama-electoral reforms. Ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izek angithi izek kayikho independent kayizimelanga yodwa izek bona labantu zananzelela ohostla igwana amameja ku-army o-Innocent Ncube bonke labana abantu be-army. Isikhalazo se-MDC vele besingesokuthi abantu abavele besebenza ku-army lakumanye ama-security sectors abaphume lapha izeki ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emelele ukhetho, hatshi ukuthi ibe ilokhuzeni liqembu elabantu abavela kuhulumende. Ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi yilokhuzeni i-oath eyokuthi yena uza kwenza konke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Pandare uthi basaselalo ithemba elokuba abanye abadlali abadlala phetsheya kolwandle bazabuya ukuze kube yingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leleBotswana kanye leleZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilitshumi lambili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkambeni. Kodwa kabasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisasele themba elokuba abanye abadlali abadlala phetsheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Chikwende kanye loThakuzwe Chimomwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors. Umoyo loChimomwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leleBotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo lizaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leleZambia mhla zingamashumi amabili lathoba nomunye womathathu lawa mazwe akusibaza sikagroup H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka komncintiswano we-AFCON ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu le-Algeria yilo elincinte kusibaza sikagroup H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili, lazo zithole ilungelo elokuyadlala kwele Cameroon. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usoludubo umhlaba wonke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Gold koBulawayo lamhlanje. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.